Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 kuLwezi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelana layo ke iHigh Court. Njona sihlala sisitsho nje nsuku zonke ukuba namnumzana uJob Skala uyivictim yalokho ubizwa kuthiwa yi-political witch hunt. UJob Skala amacala lawo ethisayeka wekho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Skala ngumthethwandaba owe-Magistrates Court owamthola elecala lokuphazamisa abomthetho.
Ukuma kodwa kwe-judiciary system yethu izimele vele yikho esikuthandayo, yikho esikukhwabithayo, khonoko futhi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba imithethwandaba yeZimbabwe isebenza izimele. Abantu abaningi babhekane lendlala eyesabekayo ngesikhathi izulu lingani ngemfanelo kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Skala ngumthethwandaba we-Magistrates Court owamthola elecala lokuphazamisa abomthetho. Ibandla leli lithi lenze kahle idale le-High Court elithi uSkala kalacala lokuphazamisa abomthetho. USkala usehlale entilongweni okwedlula umnyaka emelele ukuthoniswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kwakuthiwa wathi unkosikazi More Blessing Ali webandla le-CCC wabulawa ngabakubandla le-ZANU-PF. Unkosikazi Ali wathunjwa waganyulwa izinto zomzimba ezaphoselwa emgodini wamanzi eNyatsime. Isidumbu sakhe lokhu sisetshitunguza mochwari. USkala ligwetha likankosikazi Ali wacatshangelwa ukuthi wambulala usentilongweni lapho wamelele ukuthoniswa icala leli. Uze sizwe ngokwethulwe yi-High Court namhla, sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi, ilunga lebandla le-CCC.
Umnumzana Job Skala obekade esejele ngecala leli abade belibiza bethi obstruction, abaningi bethu besicabanga ukuthi licala beliphekiwe. Inkundla ye-High Court sivumelane lathi yathi u-magistrate wenza iphutha ngokuthi athole uJob Skala ele cala ele obstruction. So yasi genqula ke lesi sinqumo sika magistrate conviction kanye le sentence.
Yes, ngathi ke lina likubona njani khonoku baba Mlalazi?
Sivumelana layo ke iHigh Court. Njona sihlala sisitsho nje nsuku zonke ukuba namnumzana uJob Skala uyivictim yalokho ubizwa kuthiwa yi-political witch hunt. UJob Skala amacala lawo ethisayeka wekho ngamacala aphekwayo and sicabanga ukuthi aphekwa yizanu ukuze bancindezele i-opposition. Siyabonga ke iHigh Court kubonile, silethemba lokubana la macala amanye alandelayo or asesele azatholakala ngendlela efanayo kubana ngamacala angekho. Ngiyethemba njalo lokuthi bona laba bezanuphefa abahlala bepheka lezi zinto bayabona ukuthi into zabo kazikho. Njalo bazafika lapha bagcina khona baziyeke. UJob Skala usehlale ejele for isikhathi eside amalungelo akhe anjengalawo okuba lelungelo le-bail uncindezele kuwo, njalo ilungelo le-fair trial sicabanga ukuthi uJob Skala akalalo bamthathela nsuku zonke. Yikho ke sehlale umnyaka wonke esejele elokho kusenziwa i-trial, kathi i-trial bane thatha isikhathi sonke lesi nxa bekholwa kubana amacala khona. So silethemba lokubana ngolunye usuku umnumzana uJob Skala uzathola inkululeko edinga ngabantu bonke baseZimbabwe. Njalo si silesifiso sokubana abantu bathi rally behind.
Umnumzana Fortune Mlalazi lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Umnumzana Joseph Juma owebandla le-ZANU PF uthi okwenziwe lidale le-High Court kuveza ukuba imthethwandaba isebenza izimele kwele-Zimbabwe.
Okwenziwa yinkantolo enkulu i-High Court ikhipha isahlulelo sikamnumzana u-Honorable Job Scholar kuyinto enhle etshengisa ukubana i-judiciary system yethu isebenza izimele yodwa. Kwabuya i-lower court, i-magistrate court imgwebile, kwasokusiya ke phezulu ku-high court. I-high court yabona hayi akula sizathu sokuthi agwetshwe, balungisana bebodwa, akungeneli inhlanganiso ezombusazwe khonapho, akungeneli kumbe i-MDC kumbe i-TPC kumbe i-ZANU-PF. Into enziwa ngomthetho.
Ubona nganzani kuqondile yini konoko kwenziwe lidale le-High Court baba Golide?
Yikubona ke kule lokuzeni kule sidingo sokuthi nxa uye emthethweni ungabona into ungaphathwanga kuhle, ulala ilungelo lokuthi uhambe uyenze lokho kuthiwa yi-appeal ngesilungu, lapho osowukhangelwa ngabanye bengabona ukuthi hayi okwenziwe phansi ngale ayisikho bayakuguqula, kumbe bengabona ukuthi hayi yikho bayakumisa kunjalo. Lokhu konke lokhu kutshengisela impartiality njalo ukuma kodwa kwe-judiciary system yethu izimele vele, yikho esikuthandayo, yikho esikukhwabithayo khonokho ukuthi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo. Lawa amanye amacala alokhu elawo ngilethemba futhi ubana njalo kuzahamba ngendlela efaneleyo kuze kufike esiphetheleni sangikhona, uhamba ngendlela emele ihambe ngayo. Thina abombangazwe abamabandla la athiyeneyo akumelanga vele sikungenele. Asiyekeleni abomthetho baphathe umthetho, thina senze okwethu kwepolitiki sime sodwa, vele kumele kube njalo. Kuyakhwabitheka kakhulu lokho, kuyinto ebalulekileyo kakhulu ezatshengisa abantu bonke mhlaba wonke jikelele ubana nxa sisithi kona thina i-judiciary system yethu is independent, sitsho sikhuluma into eqondileyo njalo into ephilayo. Naku njengoba sibona ngokwahlulela okuphume namhlanje kuvela e-High Court kumnumzana uJob Scholar.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga ledale le-ZANU-PF Central Committee ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
Ele Israel le Hamas bakhangelelwe ukukhulula ezinye izibotshwa kanye labathunjwayo ngesikhathi isivumelwano sokumisa impi singena kusuku lwesihlanu kulandela ukwengeza insuku zesivumelwano lesi. Amacele omabili akhangelelwe ukuthi azaqhubekela phambili ngokuthula namhla lakusasa. Ukuhlaziya lolu daba, uDabo kaNcube owe-Studio 7 uxoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazo njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Ukumiswa kwempi ngikubona kuyinto eqondileyo enhle, ngoba impi vele kayidingakali, ayiphukanga impi. Kuyatshengisa ukuthi indaba bengayilungisa nxa besenelisa ukuthi bayimise impi okwamalanga amalutshwana baphinde bayiqalise. Kutshengisa ukuthi bayenelisa ukuthi impi leyo bayimise. Bese ngizibuza ukuthi yindaba bengayimisi kokuphela leyo mpi, kumele ibe imiswa iphindi iqalele phansi.
Ye, siyabona laphana i-Israyeli ke yathi hayi ayisoze ime kuze kufike isikhathi sokuthi isibhidlize iHamasi. Ubona ngani ukuba lesivumelwano esinje kungaba kuyindlela etshengisa ukuthi kungaba lokuyekethisa nje phambili laphana?
Ye, ukuvumelana khonokho abakwenzileyo okuncinyane kuyatshengisa ukuthi lokukhulu kungenzeka, ngoba into enkulu yenziwa izinto ezincinyane ezenzakalayo. Lokho abakwenzileyo nje kuyisibonelo sokutshengisa ukuthi bangabantu nje abathanda ubudlwangudlwangu, kodwa bebona ukuthi khona ukuthula kuyinto engabanhle futhi into abenelisa ukuyenza ukuthula. Khonokho ukuthi baze bahle kuthiwe khona hayi kasime ukuyana, kasihlale 4 days, i-4 days edwe kuthiwe kasifake ezinye 2 days. Kuyatshengisa ukuthi futhi lento e-right okumele bayenze bayayazi. kodwa futhi ababi kakhulu ngabatshotshozeli o-America abatshotshozela o-Israyeli balaba yibabawonizi ngoba ungathola ukuthi lokuthi kuze kukhulunywe kuyabe kuyize ezinkulu ezihloko zemaceleni ezithe kakwenziwe kuei kusasa kuthiwe tshaya nani labo bakuvume khonoko.
Ngombono wakho lapha yiphi indlela engathathwa ngamazwe alamandla ukuthi kulungisise udaba lolu luhle luphele?
Amazwe alamandla kumele abe lobuqotho, angabi ngomaluma bephozisa bemi eceleni. Kuyaziwa vele ukuthi umhlaba wona lo o-United Nations baye bedonswa amakhala ngo-America. So nalana amazwe nxa engekho akubilo lohlupho. Thina esikhule singabafana kuliwa abantu bebengalwi bebabili loba bengaze bahlangane bephambayiseni. Ubungaza kubathola abantu abangu-2 besilo. Balwa nxa kuliwa bo-TTC labatshotshozele emaceleni nga. Abanye bengabatshotshwa abatshaya ikhwela, abanye ngabahlekayo selitshayana linalilimazana. So yiwo amazwe alawo kumele ukuthi babe lobuqotho bokuthi into leyi imbi ukubula kwabantu kwinto engafunekiyo. Batshele i-Israyeli, batshele iPalestina ngendlela engathi ebhalansileyo, hayi lokho abakwenzayo lo ukube kubula abantu kutestwa izikhali ngabantu. Yinto embi kakhulu futhi abaphucukanga la abantu, kumele babuye kithi sibafundise ukuphucuka.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela izombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance. Inhlanganiso ecubungula umumo wendlala emhlabeni jikelele e-FuseNet isikhuthaze inhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye labohulumende bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika okuqela oweZimbabwe ukuthi balungiselele ukuqhelisa uncedo lokudla ngoba bebanengi abantu abazahlaselwa indlala ngomnyaka ozayo kusiya ku-2025. Linhlanganiso ithi izulu alisoze line ngemfanelo ngenxa yesigudumezi esilethwa ngumumo we-El Nino. Sixoxele lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo, isimo sezulu sesimenyezela ukuthi kasoze sibe sihle, izulu asoze line ngendlela efaneleyo wokuza kutsho ukuthi abantu abaningi asoze benelise ukulima, abazalima kuza kutsha iSouthern Africa yonkana nje. Kanti-ke njalo izifuyo seziqalisile ukufa ngalesi sikhathi, kufa mbuzi, kufa donki, kufa nkomo ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Kuzaqhubeka khona lokho kusifa kusiya phambili. Indlala vele singenile ebantwini ngendlela enkulu kakhulu ngokuba ngalesi sikhathi abantu besekukhanele ukuthi ngabe sebelimile, kutsho khona ukuthi nxa izulu lingananga iza kwanda indlala ibe nkulu kakhulu kusiya phambili. Nxa kusifa izifuyo, kufa inotho, nxa abantu bengalimanga abazuzi inotho. Kanti ke bekungafanelanga kube yinkinga konke lokho ngabe zepolitiki zethu bezime kahle, ngabe bezomnotho zethu bezime kahle. Abantu abaningi emhlabeni indawo zabo kakunizulu, kodwa ngenxa yokuthi ezepolitiki zabo ziyasebenza ngendlela efaneleyo, ezomnotho ziyasebenza, lanxa izulu lingananga abantu bayadla bayasutha ngokuba bana kelwa ngendlela efanele. Kufaneleke laba ababusayo abezepolitiki bakwazi ukuthi abantu ilizwe kalifanelanga lamukele nje izulu, kumele lakhe amadamu, lilungise indlela eziza kwenza ukuthi kuthelezelwe, kudliwe, inkomo zinathe lanxa izulu lingananga. Ayilokho ukulindela izulu kuso sonke isikhathi.
Nxa sesiqathanisa abasemaphandleni labasemadolobheni Ncube, ungathi kukhona lapho kulobubelo yini kudaba lwendlala lolo?
Yebo, kambe kujwayele ukuthi abantu abasemadolobheni babe ngcono kulabasemakhaya, kodwa eZimbabwe akusenjalo. Sekuyindlala kuyo yonke indawo. Ungakhangela abantu bedolobheni labo sebephila ngokulima khona lapha emayadini lendawo ezihlukahlukeneyo. Ngakho-ke ukungabi khona kwezulu kusho khona ukuthi indlala izaba kuye wonke umuntu edolobheni lasemakhaya. Kanti nxa kusifa izifuyo kusho khona ukuthi inyama iyakhwela phela kuye wonke umuntu losedolobheni. Nxa kungalinywanga emakhaya kusho khona ukuthi impuphu izakhwela, izadula, kuzaba nzima ukuphila. Ngakho-ke wonke umuntu uzalimala, kuzamthinta okwendlala. Sivele sikhona, kanti-ke izakwanda kakhulu kumnyaka lo ozayo ngenxa yokuswelakala kokudla. Wonke umuntu osekhaya losedolobheni uzadinga uncedo olukhulu kakhulu ukuze akwazi ukuphila.
Ukudula kwezinto khona ubona kusiba lomthelela bani kudaba lwendlala lolo?
izinto zizakhwela kakhulu siya phezulu ngenxa yokuthi nxa sezisilela ngoba kungalinywanga ngendlela efaneleyo izinto ziyakhwela nxa singalimanga impuphu izakhwela kuza khwela yonke into kube sekufuqa lazo zonke izinto ukuthi zidule yikho lokho okuza kwenzakala kuza kwenza impilo ibenzima ebantwini abavele behlupheka abavele belamba abavele bengathola ukudla ngendlela efaneleyo ziyakhwela izinto zibenzima ukuthi bazithole kuza banzima ukuthi uthole icooking oil yabisidula impuphu isidula konke konke lokho kuthintwa ngezolima kuyabe kukhwelile kudula kusiya phezulu.
Umnumzana Efihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association. Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izembamgodi ezingamachumi amane lanye 41 ezadilikelwa ngumgodi mhlaka 21 lwezi sezikhitshiwe emgodini eHimalaya kwele India. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba namhla kwenziwa isikhumbuzo sikankosikazi Rosalind Carter obhubhe ngeviki ephelileyo. Umkakhe uJimmy Carter wayengumongameli wakwele Melika. Lanxa uhulumende esithi kusukela ngozibandlela isilinganiso sokugugudeka komnotho weZimbabwe i-inflation ikhuphuke yaya kumajumi amabili lanye ekhulwini 21.6%. Incwadi yaseMelika edumileyo kwezomnotho umnumzana Steve Henke uthi umnotho weZimbabwe lonyaka usugugudeke ngesilinganiso samakhulu edlula ayisitshiyangalombili 818%. Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise izolo ukuthi isilinganiso se-inflation sikhwele sisuka ku-17.8% ngenyanga edluleyo siphehlwa yikukhuphuka kwendleko yezinto ezifana lokudla, amanzi, amagetsi lokunye okutshiyeneyo. Sixoxele ingcwethi kwezonotho esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya. Sambuza ukuthi olamanani e-inflation akhondileyo phakathi kukarhulumente weZimbabwe lomnumzana Steve Henke ngubani?
Sikhathike kubalaleli bethu ukuthi i-inflation ikhalkulethwa ngendlela ezitshiyeneyo. Thina ngenxa yokuthi sisebenzisa izimali zangaphandle nama-bond dollar, nxa umuntu ebala inflation ubuzima ngathi khona bemali kufanele kuqondakale ukuthi usebenzisa imali iphi. Yikho nxa ungazikhangelisise ukuthi ukuguquka kwedola le-America emsikeni omnyama ukhangele lezezimbond, yikho kukhulunywa nguSteve Hanke ukuthi ubuzima kumbe i-cost ye-of living iyabisikhaphetha ingumo engabo 400-500%, ngoba imali esikhwameni that is what how worthless it is. Kodwa sibekwazi ukuthi laba aba-izinstats lugatsha lukahulumente kabasoze bakhulume iqiniso phela, bazabe bekhuluma amanombolo abhadiweyo ngobulongo okwenzela ukuthi bengethuseli ama-investors. Kodwa angiboni ukuthi 21% leyana ekhulunywayo liqiniso.
I-818% yona ingaba liqiniso yini kumbe iqiniso liyiphakathi laphakathi?
Engitsho ukuthi ungazikhangele intengo yezinto kathesi ngoNovemba 2023, ukhangele intengo yakhona ngoFebruwari 23 kumbe ngoNovemba 2022, uSteve Hanke uthi ukuthi yena intengo yakhona isikhwele nge-800% kumbe kwabethe usithi ubuzima bemali uguquke nge-800%. Yikho laye iyabe ikhuluma nje phela njengomuntu ovele engathandi ilizwe. Kodwa njengobona kwamina ngibona ukuthi ukuguquka kwe-value yezimdola ikhangelenele ye-US dollar kayedluli 200%, ngoba emsikeni omnyama ngoFebruwari yayiyi-7,000 kumbe 8,000 okwakathi siyi-6,000 5,000. So ukuguquka kwakhona akuyethi i-800%, kodwa singathi kuphakathi ngaphakathi kubo-300-400% kwanapho.
Uhulumende yena uthi sowaguqula indlela aqoqa kumbe ahlela ngayo inflation esuka kundlela le ukuthiwa iarithmetic aggregation esiya kule ethiwa igeometric aggregation yipi eqondileyo khonapho ngokubona kwakho
igeometric yo engathi iyadivele isetshenziswa ikhangelisisa ezinye indlela amanye ama-factors engathi khona singathi khona nxa sikhuluma ngentengo yemali kule cost push le eyenziwa yikudula kwezinto ezimbabwe amagesi amanzi imithelo imiholo sokuya i-import push eyenziwa yikuthi thina sithenga izinto eziningi ngaphandle kwelizwe so ungazisebenzisi i-geometric ikunika nje esingathi khona i-accuracy yakhona ingathi ingconywana nxa usebenzisa ama-factors akhona a-correct kodwa i-arithmetic singathi ngesikhiwa it's too absolute ayithathi ama-factors amaningi kodwa nje ikhona ikho ngitho ukuthi loba i-geometric kodwa nxa ama-input figures akhona owasebenzisayo elokugcili phakathi uyacinula ko-21% ukuthi ngoba akutshele mfowethu ukuthi ungitshele ukuthi i-cost of living eka-January 2023 asingeke futhi iguquke nge-21% ukubheka kumbe kufika ku-27% sathi ngo-February into zikhwele kanzima abantu abaningi sebesehluleka ukuthenga emavinkilini kusho ukuthi i-inflation vele ikhwele kakhulu
ukukhwela kwezinto okhuluma ngakho baba Ngwenya sisiya nje kukhefu lekhisimusi ubona zikhwela kanganani intengo ubona izimoli zisenelisa yini ukuthengela isihlobo labangane labantwana indingeko zekhisimusi
hayi phela ngisho sizawuthi khona ama-trade unions labaye bele inombolo zabo ezi-cost of living adjustment ibasket yakhona njengokubona kwami khathesi ngisho asesikhangelene nesikhathi sokuthi akulazulu lo nyaka kufuthi laba akade bekhangelele ukuthi kuzakuba lezulu kube le nala abantu bazinezimali bethengisa into eyiningayo sebekwazi ukuthi imali izakuba lilutshwane nemiholo yakhona ivele kayikhwelanga ama-bonus azakuma lutshwane yikho ngibona ngathi mina intengo yezinto okwakhathesi mfowethu ikhisimusi ingakafiki kuyayisoze ikhwele sizabona nje nxa engeyithikithi sedlulile laba abathenga abathengisa izinto zezitolo yiwo abazelile sebefuna ukhwela izinto bayazi ukuthi into zesikolo akula option kodwa okwakhathesi ngibona ngathi izinto ezitolo kuma-supermarket izabe zethu zigcwele zikhona abantu besefika ukuzithenga lanxa intengo yakhona ingakhwelanga siyakhe zikhwele ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi abavele egoli bazaletha ama-grocery ngabonaumalabo emanaija le-diaspora yikho angiboni futhi kuzakhuphuka kakhulu ukukhwela kwezinto
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwedi ecubungula ezomnotho njalo usebenza lenhlanganiso ye-coalition for market and liberal solutions
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kwamanje sokusikati sanuphela linake abalaleli be Studio 7.
Sanibonani ntathe kubingelela kanjalo kundaba zethu zesindebele ivo endebele obengelela umqondisi Nkomo endaweni yasenguba enkayi. Ntando kubingelela umama ozalayo ndingelele abana babo bafowethu ubhuti omdala uThembane ubingelele kunye nengane zami uJunior laboDaren ntando kubavulisa bonke ekhaya ngithi ngiyaphila konke hhayi lathi siyaphila kakhulu ngithe nami ngibingelele kakhulu abahlonishwa bezindawo zevo endebele estudio ubingelele ubhinkomo umzala laphana okona thanda ukuthi ngilungele kakhulu bahlonishwa ngingenakho kuningi sengathi lingaphila inkosi ngicinelele thanda ukubonga ngiyabonga kakhulu
ngicimbingelele Studio 7 mina ngubuso mola hlala eJoburg ngokusebenza ekhaya ngibuya eZimbabwe elibhanda emandamo ngibingelele unkosikazi wami unashinga loshinga Patience Moyo, Anele Moyo, Shoni Moyo, ngizwe umalukazana wami nomzukulu ugugu upraise unkosi yalithanda bazukulu bami likhangele inkomo izispray imkhaza imkhaza yabulala inkomo lizispray ngiyalithanda bazukulu bami sengiseduzane ngiyezendleleni fathela amahinya yindidle likhodle ihlupho zeZimbabwe. Ngiyabonga abasakazi beStudio 7 Malaki Nkomo.
Ngiyabingelela abasakazi, mina igama ngiCharles Womaphosa. Ngibuya eZimbabwe, eCholocho, laphana endaweni yaseMbilini. Ngicela ukubingelela kodube laphana, emizini yonke yombili, kokhulwane kanye nakosakalija. Ngisalubona linjani ukutshisa ilanga ngapho, kanye lempiriya yonke. Besengibingelela kokulawa emakhokhoba, laphana kugogo ozaluma. Salibonani, salibonani, thina siyaphila, sibona ukutshisa nje.
Nti salibonani, salibonani ku-Studio 7, ngithanda ukubonga ukuba khona nami lapha ku-Studio 7. Ibizo lami nguSibusiso Ndlovu, bengithanda ukubingelela umama wami uNamangwe ohlala ePhumula South. Ngibingelele futhi labana bami uFaro Mangwe, Nothuba nonka ngidile njalo bana bami ngiyalithanda lonke inkosi ibe nani. Ngiyabonga Studio 7.
Ngiyabingelela ku Studio 7 igama nginobuhle ngwenya. Ngithanda ukubingelela uKhulungwenya logogo kaMhlengi, bese ngibingelela abazukulu basekhaya uMhlengi, uMthobeki, uSizo, uMalakhi, uMdumi, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba, uSiya, uNobukhosi, uNdodana, uNkosi, uSindi, uMelo, uSimisimi, ngibingelela uFarayi, loFeli, loSem. Ngiyabathanda kakhulu kakhulu ngenhliziyo yami yonke abakaZulu kuba kakhulu.
Yeah, siyabingelela emsakazweni. Hey, hayi bezomhlaba ngani enkayi kusikhopho khopho. Ngithanda ukubingelela abantu abalandelayo, Petros Mdluli, Prosper Mncube, uRaymond Mncube. Ngiphinde ngibingelele lo Sidinye okondimande. Ya, la madoda engisebenza lawo. Madoda esasibambiseni kwezomsebenzi. Ya, ngiyazi ukuthi sasekhona emsebenzini lapho nidayi ibambeni madoda. Ibambeni, hhayi, nasithatha simdlala phansi.
Laba ngabalandeli beStudio 7, siyabonga kakhulu lingatshenela kusasa. Kulalito kunamdla sikoka ngodaba luka Job Sikhala osihlale entilongweni okwesikhathi eside engathoniswa icala lokuthothozela odlakela. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Sikhala umthethwandaba we-Magistrates Court owamthola ele cala lokuphazamisa abomthetho. Abakubandla le-ZANU-PF bathi okwenziwe umthethwandaba kuveza ukuba imthethwandaba yakwele Zimbabwe isebenza izimele. Abantu abaningi babhekane lendlala eyesabekayo ngesikhathi kukhangelwe ukuthi izulu kasuze line ngemfanelo lonyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngumthembo osithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.